Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bathi zingabuyindini babuthene khona sifuna ukuvikelwa bathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu
kwesifazana okubanjalo Citizens Coalition for Change ubalela emzini wakhe kulandela ukutshiswa kwempahla yakhe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF
wahamba phandle lelizwe ngikhulume lomunye umuntu ukuthi yena hayi into yazimanga kuhle amarandi ethu yaba wavumele bese umthuka phela nxa uphendula sekufuze ukuthi enzene ejele iminyaka esika-20 years.
Bathukuthele abaphikisayo kulandela ukusayinwa komthetho we-Patriotic Act ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Izakhamizi zewanke zikhala ngokuswelakala kwezikolo, amanzi, ukudla lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Lowesifazana onqintisa kukhetho lwamakhansila obusebaleke emzini wakhe kulandela ukuhlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka. Umlondolozi Ndlovu uzijulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Catherine Chandiwandirira onqintisa kuward 8 eUnyani emele ibandla le-Citizens Coalition for Change uthi abantu laba batshise impahla emzini wakhe bemethusela ukuba bazambulala engekela ukusuka esigabeni lesi.
Asenelisanga ukuya endlini. Bathi zingabuya endlini babuthene khona sifuna ukuvikelwa. Bathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu.
Ukuhlukunyezwa kwankosazana Chandiwandirira kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF bethwalise nzima amalunga e-CCC. Umnumzana Love Mochiloputsa onqintisa kukhetho lwamalunga edala ephalamende eUnyani uthi bakhathazekile ngokwehlele omunye wabo.
We have noted with concern yesterday's events where
siyadana uba abantu beZANU PF babuthene endlini kakhansil yena ubevela egqere emhlanganweni wethu bathi kasuke endlini yakhe ngoba usengowe-CCC.
Ummeli webandla leZANU PF eUnyani umnumzana Dungai Mnangagwa uphikile ukuba abasekeli bebandla lakhe yibo abenze udlakela lolu.
No, asathi there's no such
report. Akulanto enjalo engincintisana labo ngabana wami banamabhizinisi endaweni yakini.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeni samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Kunabalandeli bebandla le-CCC abasanda kutshaywa eTshiretsi, Jombe, Gokwe, esilobela ezinye indawo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU PF. Unkosikazi Priska Dube ofundisa izifundo zombusazwe e-University of Zimbabwe uthi kumele amabandla ezombusazwe akhulumisane njalo asebenze ngokuthula ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ahlukehlukeneyo ayenza ngokombusazwe lepolitiki ukuthi begcine ukuthula ngalesi sikhathi esikiso, bengabi ngabantu abazabe betshayana, sibambisane ndawonye siyovota ngokuthula. Ngithola ukuthokoza okukhulu ngibona esinye isithombe esibhodileyo kubomakhalekhukhwini lapha ngempelaviki. Sibone umlandeli kaNelson Chamisa owe-Citizens Coalition for Change engena emuva kwemota elesithombe sikababa u-Emmerson Dambuzo Mnangagwa onguye umongameli weZimbabwe okhokhelela iZANU PF.
Ngolunye udaba, amalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso ababotshelwa ukuloba emdulini yezakhiwo zikahulumende wesithi kumele kukhululwe umnumzana Job Sikhala lomnumzana Jacob Ngarivume. Basawulise isibambiso sebheli namuhla ngumthethwandaba u-Emmanuel Dima Tawanda Watatsa noliene umadamombe bafunda e-University of Zimbabwe njalo wetfile kakulu bayimhloliso yabo yesimisa yesibili ngemva kokubotshwa lokhu. Omela abafundi uBenon Ncube uthi loba nje bethokoza ngokukhitshwa kwabafundi laba ejele bekungamelanga bebotshwe.
Wakathesi sijabulile ngemva kokukhushwa kwama-students ethu angu-5 lawa devalelwe for isikhathi eside kungacacile ukuthi kanti iboneni. Sikhuluma nje siyabona ukuthi uhulumende wethu uzama ukwethusela abantu ukuthi bengenilisi ukukhuluma lapho ehluleka khona. Ngoba ukubotshwa kwama-students lawa babotshwa ngemva kokubuzisisa ukuthi kanti uJob Skhala yena olokhu evalelwe kanti icala lakhe liphutha nini. Uhulumende wethu uzama ukuthi singaqali ukuthi simkhuze kumbe simbuze lapho simbone sehluleka khona.
Besebele inyanga ezimbili bevalelwe enkambeni yamapholisa bemelele ukuthoniswa kwamacala abawetheswayo. Ngolunye njalo udaba, umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela ofuna ukuncinisa ukhetho uSavia Kasukwere uthi udaba lokuba uKasukwere angancintisi kukhetho olwaphawulwa yi-High Court luzathoniswa kusasa lidale le-Supreme Court. Ngimele 227 CRR.
Bakhala abakumabandla aphikisayo kulandela ukupasiswa komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Act ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi umthetho lo owaziwa ngokuthi Patriotic Act kumele ulahlwe kungangena ibandla eliphikisayo embusweni kulandela ukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka. Umthetho lo walela abadabuka eZimbabwe ukuba beqhube imihlangano lezizalwane zakwamanye amazwe lapho kukhulunywa khona ngokujezisa eleZimbabwe. Otholakala ele cala lokwephula esinye isiqa somthetho lo ulakho ukuvalelwa entilongweni okweminyaka engama-20 years. Ulakho njalo ukulahlekelwa yokuba isizalwane sakweleZimbabwe okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-citizenship. Unumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathweni North, uthi umthetho lo wephula ilungelo likaZulu.
Section 22 EC suke yayingezelela okade kuvele kukhona. So kulo section 22A othi yena willfully injuring the sovereignty and national interests of Zimbabwe, okutsho ukuthi khona wenze ngabomo wayalimaza ukuzimela kanye nama-interest elizwe laseZimbabwe. Kuthiwa uyabuyenzeni, kuthiwa uyabuhambe wangena phakathi nakemhlangano lapho uhambe usiya khona usiya kuthi khona ilizwe leZimbabwe izinto kazihambi kuhle kumbe njalo umele abanye abantu usiya kuthi akube nama-sanction ngezinto ezinjalo. Bese kuthiwa-ke nxa kuyukuthi utholakale necala lona lelo kufuze ukuthi ugwetshwe njengomuntu oyenze okhiphe uhulumende ohulumende wangena okusemthethweni okungekho emthethweni okutho ukuthi i-treason. So-ke okutho ukuthi ungahamba phandle kwelizwe ukhulume nomunye umuntu ukuthi yena hayi into yasimanga kuhle amarali ethu ngaba wavumele bese umthiwa khona nxa uphendula sokufuze ukuthi uyengene ejele iminyaka esika-20 years. So-ke yikho abantu abaningi bekhala ngalo mthetho ukuthi lo mthetho indlela ofake ngawo kungani awujonganga ukuthi khona kube ne-democracy ngaphakathi kungani kule ndlela yokuthi khona kube lo umbuso womuntu oyedwa kwintando yakhe hathi intando kaZulu.
Kodwa nxa sikhangela umthetho lo abantu abakubandla leZANU-PF bathi uqondile kakhulu njengoba abantu kumele bethande ilizwe labo. Kambe ungenza umthetho lo ukuthi umuntu athande ilizwe lakhe kumbe yikuzisomela lokho?
Uthande kanjengamandla yi-rap. Ungabona umuntu ebamba omunye umuntu ngamandla ukuthi ngithanda kuphela yena engakuthandi yi-rap. So-ke umthetho lo ule problem yokuthi ujonga ukuthi khona ukucabanga kwabantu abalutshwana ngoba laba bantu abayibo abangenisa imithetho lawa iqiniso elikhona ngabantu abalutshwana noma kuzanu-P F ansibo bonke abawuthakazelelayo. Abaphakathina kwezanu-P F abaningi abawuthakazeleli umthetho ngumthetho walungiselelwa nje i-cartel yabantu abalutshwana abafuna ukuthi bezame ukuthi maybe enceda ngazelokhu bebhenefitha elizweni abantu bonke bengabhenefiti. Kodwa angiboni ukuthi ngumthetho ozahlala insuku eziningi, ngibona ngani ngumthetho ozaphila isikhathi esifitane kakhulu kulo mthetho eminingi esiyaziyo embalini yomthetho weZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo ilunga lebandla le-ZANU-PF.
I-act le ithi yona and ngivumele ngifake ngale ndlela i-act kayivimbeli ukuhlangana kwabantu besenza imihlangano yabo ngenhlanganiso zabo. I-act le kayivimbeli umuntu ukukhuluma akufisayo eselizweni lakhe and ayivimbeli umuntu ukuthi abonise ubukhokhelo obukhona ukuthi ngabe kuyalungiswa ngalindlela kulungiswa ngalindlela. Lokhu okokubuthana kwamabandla either awepolitiki kumbe laba abe-NGO ama-PVOs abathi bona they are for no profit organization. Lokhuyana kusengathi ngesilungu kugavenwa i-Public Order and Security Act evele ikhona and evele besenza imihlangano yabo layo ikhona akunalutho olutshintshileyo. Leyi i-Patriotic Act igcizelela njalo igcwayisa uzulu waseZimbabwe ukuthi kabe ngumuntu othanda ilizwe lakhe, kabe ngumuntu omele ilizwe lakhe, abe ngumuntu ozahamba ayelibukisa kwamanye amazwe ukuthi abafuni ukuzosebenzela kuleli lizwe balithande labo njengayena umnikazini elithande.
Indaba umuntu kumele eze elawe imithetho ukuze athande ilizwe lakhe, anti abantu khonapho yikho abantu abayisaba khona khonokho.
Konke lokhu kukhona ekubusweni kwelizwe, akulalizwe elingabuswa ngoba bekuvele kungekho ngamuntu. Kwasekunanzeleleka ukuthi kulabanye abantu abavumela ukuthi i-freedom le abayiphiwayo bayeyi-abuse igcine isihlukumeza uzulu wonke. Njengalokhu ngikufakela umzekeliso lo ngithi ama-sanctions ukubuya kwawo, ama-sanctions la ahambe hhayi agcilwa ngabe-opposition. I-Patriotic Act isisithi yona kubi kuyinto esolekayo elizweni lakho ukuthi uyebonakala usiyahlangana nabantu abangcindezeli baphandle lingcolisa ilizwe lakho njalo wena uhamba uqamba into engamanga nelizwe lakho. So khonokuyana ikuqondisa ababili abathathu akade bevele besidla ngakho ngapha kulimaza uzulu jikelele.
Umnumzana Prince Mnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla le-ZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Izakhamizi zeWange West zikhuthaza abancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe ukuba bethuthukise lindawo ngokwakha izikolo, ukutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokubasiza esimeni sendlala ababhekane laso. Zitha kumelanga bekhohlwe lokhu benganqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi, kubika uNokuthaba Dlamini.
Osakhulayo unkosikazi Rebecca Mpala odabuka eMonde uthi ngemva kokhetho ukubona kubalulekile ukuba inkokheli lezo ziphatheke ekwakhiweni kwezikolo eWange ngoba iningi labo kalenelisi ukuqeqetsha ngokusweleka kwezikolo. Uthi lokhu yikho okwenza abatsha abaningi bethathe izidakamizwa kumbe betshade besesebancane.
Abantwana bagcina sebevilapha bangomanga wangikhona mude kakhulu ukuthi befika khona. Abanye bagcina besenda abangamankazana, abanye nje begcine sebeba ngabadakwayo abangabafana. So hayi vele impilo yakhona inzima ngaphe Wange. Siyacela ukuthi sincede ngesikolo, isikolo sibe seduzane secondary ukuthi abantwana bakwanise ukufunda.
Unkosikazi Etsele Mpofu odabuka koMvuthu uthi intuthuko yakulumango isezingeni eliphansi kakhulu
ngoba le mfundo yangapha iphansi vele. Mbona ukuthi abantwana bengafunda bengaphumelela besiya phambili. Sicela uncedo kini lina ukubana lisincedise kakhulu, lingene njalo kuma-clinics, ama-clinics akhatshana, sihlezi labantu abadala abakhulileyo abalama-78 years. Abanye singathi kuma-90 ukuthi umuntu engagula ebusuku kuyaswelakala i-transport ukubana umuntu ehambe e-clinic. So siyacelisisa ukubana lisincede langamanzi. Le migwaqo kayilungisa imigwaqo ngoba lapho esihlezi khona akuyenzi.
Umnumzana Amos Dube laye udane kakhulu ngokwenzakala esigabeni lesi.
Iklinikhi yafuna ukuthi i-operate umuntu uyagula ebusuku at any time, sithi time umuntu uyagula akaswelakale uza tsha ngoba kuyafika isibhedlela le kukhatshana but iclean ngasilapha ku right lapha ngokuthi ngoba bese yakhe iclean ngokuphangisa ngoba kwabantu abadala bangakwanisi ukuthi bangaziphandle benze njalo edima ukuthi athwala imali ukuthi ayisibhedlela.
UDube ukhala njalo ngemfundo yabantwana ephansi kakhulu kulumango ngenxa yokusweleka kwezikolo.
Umntwana othola nzima ukusuka lapho eyofika isizinda konali katshana udleni kadlanga lutho ulambile umntwana lokuthi mfuqa ibhasikile lokuthi ibhasikile abona kayithoveli nxa elambile lokuyafika isikolo lapho ayothi afundi asoze kwazi ukufunda ngoba ulambile but at least noba useduzana uyakwazi ukuthi akuseduze isikolo lapho kungcono.
Umnumzana Philani Moyo okubandla lezanu PF okhankasela ukumela iWange West edalele parliamente uthi uzasebenza gadalala ukulungisa okuhlupha izakhamizi lezi.
Ngikhangelele ukuthi inhlupho zonke zakithi eWange West ngapha sikwanise ukubana sizilungisise ngoba embona obekusenza ukuthi zingalungiseki bekunzima ukuthi sithola abangasimela sibili ikakhulu abaphuma kuphathi elibusayo iqembu elibusayo besingelabo.
Umnumzana Somveli Dlamini okukhetho olufanayo uthi uzimisele ukuqeda ubuyanga balendawo ngaphansi kwebandla le-MDCT.
Ngikhangelela ukuthi ngithuthukise impilo zabantu ukuze kucreatwe imisebenzi abantu bethole imisebenzi besebenzi. Kule state of the roads, imgwaqo. Imgwaqo ifile kakhulu eWange West, ungakhangela imgwaqo weNdlovu, umgwaqo oya eChisuma, oya eBhatoka, ufile kakhulu imgwaqo yonke leyana. Imgwaqo leyana ukuze ilungiswe kufuze kube lo member of parliament oya kumela khona le parliament.
Imizamo yokuxhumana lomnumzana Vusumuzi Moyo we-Citizens Coalition for Change laye ozancintisa esigabeni lesi yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile ngezomkhankaso njalo uhlutshwa laye kulembu ecingweni lwakhe. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso ye-Rural Zimvak Assessment kumnyaka ophelileyo luthi abantu abaningi esabelweni seMathebeleland North baphakathi kwendlala esabekayo njalo indawo leyande ngezinto ndane labafelokazi kanye lentsha eyaphelela emfundweni ephansi kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikwamvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Njengangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Vele Russia lithi kazisafuni ukuba yingxenye yesivumelwano sokuthwalwa kokudla okusuka kwele Ukraine kusiya kuzwekazi le-Africa, e-Middle East kanye le-Asia. Unumzana Anthony Guterres, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations, uchothoze kakhulu okwenziwa ngele-Russia. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba sekulendlala esabekayo kule-Sudan okulempi yomvukela. Kubikwa ukuba impi le yenza abalimi benganelisi ukuqhuba imisebenzi yabo ngemfanelo. Wezempilo kahle namhla sixoxa labelesimo sokucobeka komzimba esemuscular dystrophy. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Isifo semuscular dystrophy sigcina sibangela ukuba izitho zomzimba ezifana lenyawo, amahlombe lezandla zingasebenzi kakuhle. Umnumzana Tsepaninare olesimo lesi uthi lokhu kudala inkinga ezithile kwimpila kahle yansuku zonke yomuntu olaso.
Dystrophy udinga ukuba lo muntu omncedayo ngokufana lokugeza, ukusebenzisa isambuzi, ukuthenga amagrocery lokunye okuningi.
Uthi lokhu kwenza ukuba umuntu olwalesi simo edinge umncedisi empilweni okuthiwa ngama-helpers, kanti befuna ukubhadalwa laba bantu. Ethi i-muscular dystrophy isimo esidinga ukuba uhlale ulolonga umzimba zikhathi zonke nge-physiotherapy kubangeniseke kudubo olugebhake kakhulu esikhwameni.
Physiotherapy sessions are extensive.
Ukuphila kuhle komuntu onje kudinga ukwenza ama exercises khona i-physiotherapy idula ngoba ibiza imali ephakathi kwe 20 le $40 ku session eyodwa e 30 minutes nje kuphela.
Umnumzana tinotenda mudarikwa okhokhela inhlanganiso ye-Rare Diseases and Disabilities Africa Foundation uthi uncedo luyadingakala kulolu daba etudubo yikuthi ulwazi lona ngokwalo phezulu kwalesi simo lokhu luphansi kakhulu emazweni atshiyeneyo anjengeZimbabwe.
A lot of people with muscular dystrophy in Zimbabwe don't even
abantu abaningi abalesi simo abakwazi ukuthi balaso ngoba kaningi ningi bethathwa njengabantu abale cerebral palsy kanti bona bele muscular dystrophy.
Lokho kubikwa kudalwa yikusilela kwabodokotela abangama specialist ngemuscular dystrophy kubathiye besiya kuma general doctor. Udokotela Paradim Mahajan oyingqethi kwezempila kahle elolwazi olujulileyo ngemuscular dystrophy emazweni amanengi emhlabeni uthi lesi simo yikuphazamiswa kwama-genes umuntu esakhula kubangele ukungakhuli kuhle kwezinye izitho zomzimba.
The loss of muscle volume makes the patient immobile and the patient cannot move from the place because the muscle
ukuba umuntu ecine engenelisi ukuhamba ngoba imithambo ingenelisi ukuthwala isisindo senyawo kumbe izandla.
Uthi kanjalo intuthuko ekhona kwezokwelapha le science iveza indlela yokulwisana nalolu dubo ukuze umuntu aphile kangcono.
The cell therapy or myofibril transplantation therapy or bone marrow cell therapy or genetic therapy which is called
oligotransplantation therapy kumbe I bone marrow cell therapy kumbe igenetic therapy ethiwa yi oligotherapy.
Inhlanganiso ezimela abalelisi simo bathi lokhe kule stigma lapha nalapha ukuphazamisa lamathuba amahle kufika lasemakolijini. Umabhalani wenhlanganiso yesebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kuyadingakala ukuthi imithetho isetshenziswe ungatholake uphathwa ngendlela engalunganga emsebenzini.
Umthetho singathi umuhle sibili uyavikela umuntu wonke ukhangela abantu ngokufana nayo njalo uyatsho ukuthi abantu ababambeke ngalezo zimo kufanele bebanjwe ngendlela enjani kumbe kube lama provisions anjani emsebenzini.
Inani labantu eledlula kunkulungwane eziyi-12,000 libikwa liphila nalesi simo semuscular dystrophy eZimbabwe, kukanti emhlabeni jikelele sihlasela umuntu oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezintathu lengxenye kusiya kunkulungwane ezine 4,000 abazalwayo. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, nginguMapeter Ntambe.
Kulandela ingozi emgwaqweni weBhinga siyabuya izolo ebholohweni leMasumo duzani leSamende lapho kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abangamajuma amabili lane. Amapolisa asexwayise abatshayeli bezimota lamabhasi ukuthi betshayele ngonanzelelo njalo bengadlulisi inani labantu okufanele belithwale. Embikweni owethulwe namuhla isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi ababhubhileyo babalisa abesilisa umnumzana Pendance Musaka weMagobo eSiyabuwa lomnumzana Shadrack Munkoli weSiyajianze esiNampande labesifazana unkosikazi Rosemary Mwinde lonkosazana Maria Mutenda weMagovela eMangala losane obelule minyaka emithathu uKiniza Musaka weKaningo esiNampande. Unyathi uthi izidumbu zabo sesibhedlela seBhinga District Hospital lapha okucujungulwa khona kahle kahle imbangela yemfa njalo abalimeleyo bayelatshwa esibhedlela esifanayo. Umelo weBhinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele usithathekile mhlanga weStudio 7 ukuthi abanini bebhasi babikwa bephathisa kakhulu imdeni yababhujelweyo.
Yisehlakalo esibuhlungu kakhulu mamhlanga esenzakale ngaphakathina kwe-hospital yami. Abantu abathileyo bonke basuka ewadini lapho engizalwa khona lapho kulenkaba yami. Abanye ngabasukana lapho engangiselisela khona inkomo zihlakula zimuli engizazi. Kodwa nje engingakutsho ukuthi amabhasi lawa okuthiwa ngabostadion ilizwe lonke lawana mabhasi ungawananzelela aziwa kakhulu ngesikhulu ngokugijima kakhulu okwedlulise amalawu. Now indawo leyi lapho kwenzakale khona ingozi yana yindawo ele ndawo lapho kungani kule band khona. I-band liyana i-sharp curve eyokuthi khona umuntu otshayelayo uma esiyafika kiyo kuyafuze ukuthi ehlise i-speed sakhe. Ngiyakholwa ukuthi okwenzakeleyo ukuthi umtshayeli njengoba bengabatshayeli bamabhasi athiwa khona ngabafulu kakhulu kuleli lizwe ube sihambela nje santando wehluleka-ke ukuthi enegosheta i-band yona leyo esiyangena ebridgini likaMasum River. Kulapho-ke ibhasi ephume khona yabhenguka yalala ngophahla phansi. Njengoba indawo leyana isanda kufakwa ithara okusenza ukuthi umuntu abe gijima esuka ku-Dust Road ezwe ukuthi lapha kathesi soku-right. Kungangcono kufakwe ama-signpost awatshengisa especially from both directions uvelela esiyabhuka kumbe uvelela esiyamzuba. Ama-signpost atsho ukuthi khona there are dangerous blind curves awakhona phambi ukwenzela ukuthi omunye lomunye ngitsho nalabana abangawaziyo umgwaqo bekwanise ukuthi khona bengasayenzi ingozi.
Nxa kube lesahlakalo esinje abantu bayathola yini usizo?
Khona ngomthetho nxa ukuthi kuye kwenzakala isehlakalo esinjengalesi izihlobo ziyavunyelwa ukuthi khona zihambise emthethwandaba abanikazi baleyo nkampani abayenze ngayo ingozi. Ngoba nxa kuthe kwabhubha idlalifa for example umuntu onguyo kade ekhangela imuli yakhe, imuli yakhe isala ingasela muntu ekhangeleyo, imuli yona leyo iyavunyelwa emthethweni ukuthi idinge i-compensation. Kodwa kulesi sehlakalo osokwenzakele so far ngalokho engikuzwe ku-district administrator weBhinga yikuthi abanikazi bale bhasi banelisile ukuthi kuyinye leyinye imfa bethenge igrosari efika kumbe $157 ngokuzwa kwami. Igrosari yona leyo bayihambisile, ngizwile njalo ukuthi khona banike $500 imuli inye ngayile lapho kube khona lo muntu obhubhileyo. Angikezwa ukuthi basinceda okunganani kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela ikakhulu endabeni zendlela. So-ke lokho ikwesakukhangelela ukuthi yikho okuyayenzakala. Kodwa-ke noma benze njalo kakutsho-ke ukuthi laba ahlokoza laba ababhubhileyo kumbe bona labo abalimeleyo kabangeke badinga emthethwandaba ukuthi khona bethole i-compensation from ikhampani yona leyo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weBhinga North edalela ePhalamende, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu, asenelisanga ukukhuluma le nkampani yebhasi ebesengozini le.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
ULovedoc Lamhla sixoxa ngemikhankaso yokhetho oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele besilazo. Owesifazana okubandla le-Citizens Coalition for Change ubaleka emzini wakhe kulandela ukutshiswa kwempahla yakhe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Sibathukuthele okumangalisayo abaphikisayo nge-Patriotic Bill. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.